Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Ncwabakazi 2021 umphrofethi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Lokhu kutshengisa kuhle ukuthi ubukhosi ngamazolo. Njalo sithanda ukuthi sibonge amabutho lamapolisa eZambia ngoba batshengisa ukuthi baphucukile ngabafani lamabutho lamapolisa akwezinye indawo esizaziyo. Thumbs up ngesikhiwa kumabutho eZambia.
Abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele ku-COVID-19 njalo lelizwe lenelise ukumelana nalo mkhuhlane.
Umthetho uhambe kahle njalo into esiyibonileyo ukuthi khona ontanga yibo abaphume phandle bavota nokukhanya indawo zonke esizihambileyo ukuthi khona khona abantu babefuna ukuthi kube lokutshintsha kwahulumende.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kwenhlelo ezijiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 vaccine. Ingcungethi kwezombusazwe ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengenelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ekutshoneni kosuku lwayizolo, inani labantu abatholakale bele-COVID-19 liqansile kulela uThani. Abantu abangaphezu kwamakhulu amane 444 kwabahlolwe izolo batholakale belegciwane leli, labulala abaphose bafika amashumi amathathu 29. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uveza ukukhathazwe kanye nombolo zikahulumende azikhupha nsuku zonke zenani labantu abahlolwa betholakala bele-COVID-19 ababulawa yileli gcikwane labahlatshwa ijekiseni ele-COVID-19 vaccine esithi lezi nombolo azisisiseki. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, ngomunye wabathi lezi nombolo akazizwisisi.
Sinanzela ukuthi amakhesi lawa e-COVID-19 aqedakali inombolo zawo esigama statistics ngesandi bekuyi-235 izolo sizokuthiwa bekuyi-444. So-ke kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane lokhu kumemetheka kusiya phambili. So siyacela izakhamizi ukuthi sihloniphe ngoba sikutshela wasivukena ama-social distancing, geza izandla, sanitize ngoba bakhona abantu abade hhayi kuthiwa inombolo sezisehla ngokunjalo abantu sebefuna ukuphila ngentando yabo. Asekunanzela ukuthi umkhuhlane awuqedakali, umkhuhlane omutsha odinga ukuthi abantu bawuzise ukuthi la madokotela basawudinga ukuthi bawubambe kanjani.
Umnumzana Ndumiso Khuphe ongumongi uthi abantu lokhu beyekethisa ukulandela izixwayiso zokwehlisa umkhuhlane we-COVID-19 okungaba yikho osokubangela ukukhuphuka kwaleli nani kwezinye insuku.
Uhlupho olukhona ngamanani lawa akhona kulezi nsuku yikuthi uzathola ukuthi labanye abantu bengalandelelikanga lekho esikuthi i-contact tracing. Abantu bayaqhubeka belokhu bethelelana, then kuzakuba lelanga lapho abantu asebethusha khona bevele sebegula esibhedlela. Yikho okwenza amanani lawa ande. Lakho okunye singakukhangela yikhona kho ukuthi abantu bahambe ezindaweni ezinjengezimfeni. Nxa bengafika khona ezimfeni lanxa amanani besehla, bona abantu bengabuthana kugcina sokungani kumemethekile. Yikho abantu amanani akhona engani ahlalisekanga, kwesinye isikhathi kwehle kwesinye isikhathi kwande. Okunye kwenziwa yikuthi kuyaqeda insuku mhlawumbe abantu bengatestanga ezigabeni ezithize, mhlawumbe ezathestayo yikho lapho uzakhanya khona kulamanani amaningi.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, ukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ma ngikhangele inani labantu abaqhubeka wethola umkhuhlane we-COVID-19 uyehla kwesinye isikhathi ukhuphuke singakhangela inani lakhona alimi ndawonye kumbe lehle kokuphi okutshengisela kubana umkhuhlane lo lokhe ukhona. Ngiyakhuthaza kubana silandele izixwayiso esiziphiwa ngabempilakahle ukuze siphephe kulo mkhuhlane siqhubeke. Njalo okunye engikukhuthazayo ukuthi asihambeni siyohlaba ijekiseni elokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Sonke singahlaba kuzakwehla ukuthi sibe siqhubeka ubulokhu siba khona lo mkhuhlane.
Unkosikazi Nikiwe Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi balesimanga ukuthi inani labantu ababanjwa umkhuhlane seliqansa kangaka.
Abantu abaningi sebezimisela ukuthi bahlabe njalo lokho besiyahlaba. Silokudana ukuthi umkhuhlane lo awehli lokho ubamba abantu njalo ubulala abantu. Abazempilakahle bahlezi besikhuthaza ukuthi siyehlaba njalo silandele izixwayiso. Kodwa ngilokudana ngabantu abaningi ngani ba-relax mhlawumbe yikho okudala ukuthi lokhu ubamba abantu abaningi. Abantu ngabe bayalandela izixwayiso lezi kulwisane lomkhuhlane lo.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba okwenza amanombolo awempelaviki akhanye ephansi izikhathi eziningi ukuthi balutshwane abantu abahlolwayo ngempelaviki. Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lethule umbiko wokuba inani labantu asebehlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19 bebephezu kwezigidi ezimbili, i-2,091,550, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo elizweni lonke bayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye, i-1,254,206. Uhulumende uhlezi esithi ufisa ukuthi kuseyaphela umnyaka abe esehlabe abantu abangaba yizigidi ezilichumi, i-10 million, ukuze kufinyelelwe isibanga sokuvikela ilizwe lonke kulolu bhubhane abayithi yi-herd immunity. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezithiyeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 elevaccine. Bathi lokhu yikwephula amalungelo abantu. Umnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatobo Youth Development Initiative uthi lokhu kuphazamisa impilo zabasakhulayo elizweni. Udube utshele uMichael weStudio 7 ukubana kulokuthi uhulumende yavimba abantu ukuphatheka kunhlelo ezithiyeneyo zempilo, kumele athuthukise imikhankaso yakhe yokufundisa uzulu ngejekiseni le-COVID-19 vaccine ukuze abantu baqale ukulamukela ngcono.
I-lockdown yona vele isethuse kakhulu, besingakhangelelanga, besizithethi khona mhlawumbe uzoiza samofa ama-regulations abantwana besikolo bekwazi ukuthi bebuyele esikolweni. Sasikhuluma nasdiko we're talking about abantwana abancane abazithwalayo, kanti kunama-issues abantwana abancane ababethele nzima ngenxa ye-abuse abahlangana nayo. Ngenxa yokuthi most of them sebesekhaya, abanye ngabazithele ukwazi ukuthi khona ngabe babuyele esikolo. So i-lockdown is making things worse. Sinesifiso sokuthi ngabe izinto can get back to normal, and the advice engayinika abantu ngixwayisa ukuthi khona mhlawumbe sizame ukuthi sivaccinate ngoba yinto manje engayasenza ukuthi khona sigcine sikwanisile ukuthi sibuyele esimeni esi-right. But we can still not force abantu ukuthi khona kube mandatory vaccination, ngoba into ebalulekileyo ukuthi silethe i-information ifike bebe lolwazi lokuthi ma bevaccinate bavaccinate ngayiphi i-vaccine and yonke i-information beyithole. So i-information yebalulekileyo khona abantu bangasoze bebe-reluctant, because most of i-information abayitholayo ngama-conspiracy theories ayenza ukuthi beyesazi becabanga ukuthi i-vaccine le akusinto engabasilisa but engabayenza ukuthi batshone. So yikho okuthiwa kube nzima ukuthi khona now the government is fighting against fake news le-pandemic, then kuba nzima kakhulu. So into ebalulekileyo ukuthi khona abantu bethole information e-right. So i-government needs to avail information to abantu abasemakhaya ukuthi kube easy ukufighter i-COVID-19.
Bakhona abantu asebelahlekelwe ngumsebenzi, abanye abasavunyelwa ukuyosonta e-church ngenxa yokuthi abakahlatshwa leli jekiseni. Ukubona njani lokho?
I think into incomplete because into one leg leo question is what you ama authorities kumele ahambe information if you want to know about who this is that so what about the information if you told us any lay in a condom into one leg leo you could have a hand this information evantine avant to be required with hata ama decision from an informed perspective wava umutu my situation is in and not agafunu usajo kusua so who atiza ama lungelo abantu. So into abalekileyo ukuthi khona igovernment irespond positive ngokuthi khona make sure ukuthi khona they explain to abantu ukuthi khona ama vaccine la ama consequences akhona iwathi la wathi ukuze wonke umuntu oyathatha decision ebekwazi ukuthi khona idecision leyo ithatha ngoba esazi ukuthi khona ulwazi alitholele konke.
Sike saxoxa lengcwethi kwezemithetho yena ubesithi ukuxotshwa kwabantu ngenxa yokuthi abakahlatshwa leli jekiseni lokhu kusemthethweni uphinde wathi wonke umuntu ulelungelo lokuphila ngesingizwe bathi i right to life ubesithi ukuxoxwa kwabangafuni ukuthatha le Jackson kusemthethweni ngoba baye bevikela impilo zezisebenzi zabo ukubona njani lokho.
I think it's something which we need to interrogate as sonke as a collective because ma kungabe kunjalo wonke umuntu ufeza hlaba ngenxa ukuthi khona akana choice and we can't be taking such a very important decision out of desperation. Into ekhona ukuthi everyone has to know ama effects ukuthi khona mangahlathi injection le kwenzakalani. The only way ukuthi khona bonke abantu bethi ma bengabe behlaba injection bebekwazi ukuthi bayihlabela nokuthi khona information ibe khona. Ma ukuthi khona kuqondiswe ukwazi ukuthi khona akunanto embi engavelela abantu ma behlaba injection. I don't think kunzima ukuthi khona kufinyelela sebantwini baje. So the reluctance ukuthi khona abantu besabe ukuhlaba injection le because the right people are not reaching out to them. So kusuka kube nzima khona ukuthi khona basebenzise ukuthi yini le ukuthi khona bangasile abanye ze even think ukuthi khona the leaders are not even taking that vaccine. So kuba nzima ukuthi khona bona benjani bethathing vaccine. So into lezizo ezibalulekileyo ukuthi khona at least address the causes of ukuthi abantu bangafuni ukuthatha ivaccine before even think of suspending them ukuthi bangasabuya emsebenzini. Siyabe si address the something which is not the real issue la into ebalulekileyo to understand ukuthi why abantu bangafuni ukuthatha ivaccine.
Decent Dube ngosakhulayo wenhlanganiso yeMathobo Youth Development Initiative limuzwe lapho ixoxa lo Michael Obe weStudio 7 eseMathobo. Siloke sikudaba lunye intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda uxoxele izakabizi zakobulawayo ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 vaccine. Asizweni ixoxa lo Tawanda Kaseke isakamuzi sakobulawayo.
Ndangitsawanta kaseke. Ethemeka seke nyakubona lapha ke uyaphotaphota kwenzakalani wenzani impilo?
Hayi nangisoma kesi ngizangamagesi. Ngizwa technician.
Umkhuhlane lo corona ke uzwani ngawo?
Afisa lo bathile lo sokho sizenza malokunjani after half yela.
Kodwa usebenza njani nxa kunje?
Hayi kusebenza kuyasebenzela. As long wena uzivikele kuphela. Uqathele uzivikele.
Siwahlatshwe wena.
Hayi kwamanje angahlatshwa.
Ukhalela uzahlatshwa nini? Fumbu yesabo ngilo wasozihlatshwe lawo.
Hayi ngibahlatshwe, ngibahlatshwe.
Awesabi kodwa wena?
Hayi, hayi, hayi.
Awesabi. Abahlatshiwe bathini wena?
Hayi abahlatshiwe bathi khona nje uright.
Suka wabona umuntu ogula umkhuhlane lo?
Sofa angamboni.
Akwamboni?
Hayi angamboni.
Kodwa ufile uyezwa kuphela?
Ngikuzwa kuphela.
Akwambona ukugula ngawo umuntu njani?
Hayi angamboni.
Awuzothi bathi bakhala umuntu uye bengasephelwa umoya aza kuzo.
Ya ama symptoms akona challenge ngawo. Kwalana ukwela ukufuka.
Uthini ebantwini ngoba advise abantu njengomuntu osebenzayo?
Advise ngabanikana abantu ukuthi bezivikele because umkhuhlane sinzi affecta kakhulu. Uyamosha kakhulu.
Utawanda Kaseke ngosakhulayo oyisakhamuzi sakobulawayo limuzwe ixoxwa lapho lo Ezra Jesus Banda ekhona ngale ngakobulawayo. UEzra uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Bongani Dube laye oyisakhamuzi sakobulawayo.
Bongani.
Bongani mhlana lawo Bongani bani?
Bongani Dube.
Bongani lapha ngibona ke uphuma lapha eklinika uvela ngayo.
Ngiyakuzwa.
Sohlatshiwe la?
Sengihlatshiwe.
Usixoxele ngokuthi wena kuyini okwenza ukuthi uzohlatshwa. Siyabona usesengumuntu omutsha. Akujalanga ubona abatsha kakhulu bezohlatshwa.
Ngibone oqakathekile ukuthi othi ngizohlatshwa kwenzela ukuthi ngikwanise ukuzivikela emkhuhlaneni nalowo osithi.
uzibuyele wedwa kula mntu othi ebuya.
Ngizibuyele ngeke.
Ekufikeni wakho ufike isikhathi banda sizothi imizila le imide njengoba siyibone imide kangaka.
Ndifike ngabo 10.
So uthatha ama-hours leli. So bathe bekufika wafika ufike wenzani ukutshela abanye ukuthi bangayesaba basemagaba ufike wenzeni la.
Lapha ikufiko layena nje kuphela then bangalayena bese bezokuhlaba sofera bathi lokuhlaba so niwa lekhathi lapho
kuthi uphendule ngemva kwesenda la
bathi after one month
yeah. Okay so kathesa abantu laba bakhona la kukhona okwambona igula siqeda uhlatha
hayi akulesa
ungahlatha uma isikhathi esinganani meleje
bona bathi 10 minutes
then usuphi ikhadi lakho sokuhamba uzaphenduka futhi uhlala ngaphi la
mtanisaa
so uzwagada wabuya edorobheni uzohlala uhlala lamalayini made
ematokishini vele kwamalayini made so ngapha etown kunganikengcono
wena imuli yakho sehlatshwa yini
bonke sebahlatshwa
besokusele wedwa kodwa uyabona into yenzena umkhuhlane lo
umkhuhlane lo usebaqedile abantu awubaqedile se
umnumzana Bongani Dube isakhamuzi sakoBulawayo limuzwe ixoxa lapho lo Ezra Jesus Vandayi.
Yebo, mthakazo muhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labatsha ngamalungiselelo okuvulwa kwezikolo elizweni ngesikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilokhu lilwisana le-coronavirus. Saphatha njalo udaba lokutholiswa kwabasakhulayo amathuba kwezentuthuko ngesikhathi kusandunanzwa usuku lokuqakathekisa ungatshiwa phandle kwabasakhulayo kwezentuthuko emhlabeni jikelele. Olwe International Youth Day. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 ntambama.
Ingcwethi kwezombusazwe kanye lezenotho ziveza ukuba iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabayanga ngamandla bengisenelisi khona ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende ehlezi esithi umnotho uyathuthuka njalo luzofezeka uhlelo lokuba kusiyafika umnyaka ka-2030 sekulabantu abalenotho ephakathi laphakathi kusiya kwephezulu. Yintethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wakhe awethulele uZulu ngenyanga ephelileyo ku-midterm budget review, umphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube utshela uZulu ukuba umnotho uzothuthuka okuzadala ukuba abantu baphile ngcono eZimbabwe. Ukuzinza kwesisindo sedola leMelika emkambo kahulumende uncube uthi ngesinye sezibonelo sokuthi isimo siyaguquka.
Isimo kwezintengo yempahla kanye nokuzinza kwemali yakwamanye amazwe kuzosiza ukusekela abamakampani ukuthi enelise ukuthatha isinqumo sokuzithuthukisa.
Kodwa umnumzana Godwin Dlovu wakoBulawayo ophila ngokuzisebenza uthi uMangoye uselala eziko ngenxa yesimo somnotho.
Kulabantu abayanga abaswelayo abaphila ngokuthengisa especially abama-cross border traders bazothini ke njengoba amabhoda asavaliwe. Iluphi usizo uhulumende azabapha lona ukuze lapho bangafi ngendlala ngoba kunzima phandle lapha.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi kusobala ukuba uhulumende akazinikelanga ukusiza abantu bakhe bona ababhekane lobunzima ngenxa yesimo somnotho.
Indaba ye-social security angiboni njengani uhulumende ule ndaba layo kakhulu. Kumele uhulumende aqakathekise indaba yokuthi abantu basizakale kusikhathi lesi lapho abangakwanisiyo ukuthi baye emsebenzini.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Lubani Nondo uthi kuningi uhulumende angakwenza ukuguqula isimo sezomnotho.
Bekumele sifake enye imali kwamanye ama-sectors especially after vaccination. I-tourism bekuyathiwa siyithululela imali ngoba yi-sector kumele ivulwe yanela le-tourism ilibambeliswe.
Uhulumende yena uqina ke lokuthi konke kuhamba ngendlela umnotho uyathuthuka ekhuthaza uZulu ukuba abekezele konke kuzolunga ngokuya kwesikhathi. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi yizifiso nje alazo uhulumende kukuningi okumele kulungisiswe kwezombusazwe lakunhlelo zezenotho ukuze zifezeke inhlelo zakhe. Zithi njalo kunje lokhe ethwele nzima uhulumende ukuhlawulela izikolede azithatha enhlanganisweni ezikoledisa amazwe omhlaba ezinjengabo World Bank IMF lamanye amazwe athuthukileyo okwenza lingafinyeleli ezinye izikwelede. Isimo sezombusazwe sokungalandelwa kwemithetho, ukwephulwa kwelungelo loluntu, inkohlakalo ngokunye okunyampisa inhliziyo zabangafisa ukuzotshala imali eZimbabwe. Ngakho ke nxa kungabi lale inguquko njengelizwe, akula okuyiwa khona kwezentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abesifazana baseZimbabwe asebehlala kweSouth Africa abadabuka ezabelweni zeMandebeleni basungule uhlelo lokusebenzelana labadabuka eKwaZulu-Natal kweSouth Africa lokwabelana ulwazi ngamasiko lamacebo emisebenzi yezandla. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweSouth Africa.
Abizozwayo emigrande goli kwele South Africa ngelanga labo mama omvulo amanina dabuka kwamthwakazi labo swabo abavela kwaZulu besina becula lokufundisana lolu bekuluhlelo lusungulwe inkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi ngenhloso yokuthi omama bakwamthwakazi laba kwaZulu baqale ukufundisana ngakho konke okudingakalayo ukwakha izizwe zabo zombili. Emazwini ayo ewathumele abebebuthene kulumbuthano, inkosi uBulelani loBhengula kaMzilikazi uthe baqakathekile kakhulu omama ekwakheni isizwe sikamthwakazi.
Masebenzisa amahle, please allow me to begin this address by confessing that it is one thing to chant umfazi wolobolo, and it is another to actually see umfazi wolobolo in action. When I hear the phrase, Watindimbogodi, I am reminded of my great-grandmother who stood up for a nation in time of strife and trouble. Sithi alala zimbogodi, alala African women, alala thwakazi omuhle.
Phansi kwalolu hlelo abesifazane laba bazafundisana ukukhulisa amantombazana ngendlela efaneleyo, kugoqela nokukhuthazwa kwabo ukuthi bakhule bezintombi ezigcweleyo, kanye lohlelo lokuhlolwa kwabo okulokhu kusenziwa kwaZulu. Qede lapho bazafundisana imisebenzi yezandla kanye nokugavelana amacebo ngendlela zokuphila ngalesi sikhathi se-COVID-19. Unkosikazi Gugushezi okhulumela inhlanganiso yembumba okuyinhlanganiso eqhuba umsebenzi wokuhlolwa kwamantombazana uthi ukwabelana ulwazi kuqakathekile kakhulu kuzizwe zombili.
Isifiso sami lento manje njengoba iqalile lokhu kuhlangana kwethu kuqalile ngathi kungaqhubeka njalo ngoba singama-Afrika nje sicobelelane ngolwazi, sitshelane ngolwazi omunye nomunye azi ngokukhulisa ngoba abantu abadala kakhulu kakhulu ogogo abasekho abazositshela ukuthi kwakwenzakalani. Sekufuneke thina ngoba akubhalwa phansi inkinga, umAfrika akabhali phansi asiye ebhalile.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Mathuthu uthi ekuhlanganeni kwabo kwakuqala kukhulu abakufunde kumanina akwaZulu.
Abomama besizwe sakwamthakazi bathole ukuhlangana labo mama ade bevela kwaZulu bezobafundisa nje omama bezoxoxa labo ngokuthi bona njengabo mama kwaZulu baziphethe njani, ubukhosi bakwaZulu bawuphatha njani njengabo mama, besifundisa lathi singomama ukuthi njengabo mama kumele siziphathe njani njengoba thina mama ubukhosi lo uyinto esikhule singayazi engaziwayo njengoba lokho kuyinto yagcina ukubonakala kwelikaMzilikazi ngabo 1893.
Omunye futhi weZimbabwe ugogo uMankomo uthi ukufundiswa kwabasakhulayo kakhulu abeZimbabwe ababodwa eGoli abazali besele ekhaya yinto eqakatheke kakhulu.
bese bafundisa ukuthi bakwazi ukuziphatha mabe namadoda wawe. Imizi yabo siyayibona iyadilika, akusayakhiwa namhlanje ngenxa yokuthi abantwana besintwana bahloniphi. Sibabona bagcwele eGoli, umntwana othi mangaceda isikole ekhaya sekuya eGoli engakazi ekwenda. Abantwana bethu okunye siyababona khona eGoli sebabulelisa abafana ngoba baqoma abafana nga 2-3 abafana begcina begwazana bebulalana. Siyakhuza kakithi sithi lowo mhlola kawupheli.
Inyanga kaNcwabakazi inyanga yabesifazane kwele South Africa, lapho abenza khona inhlelo ezijeneyo ezithinta intuthuko yabo. Melesito 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, uhlelo lokuba amaqembu omdlalo wenguqu azadlala njani kumncintiswano wamazwe wezwekazi le-Afrika awenkezo e-Africa Cup of Nations omnyaka ozayo lukhangele lokuqhutshwa lamhlanje ntambama kwele Cameroon. Iqembu elimela iZimbabwe elama Warriors lalo ngelinye elilinde ukubona ukuba lizadlala lawaphi amaqembu. Inhlotsheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amaqembu angamashumi amabili lana azafakwa kuzibaya eziyisithupha njalo kusibaya ngasinye. Kuzakuba namaqembu amane phambilini kokuba amaqembu afakwe kuzibaya afakwe embizeni yezine, njalo iqembu lama-Warriors lifakwe embizeni yesithathu ndawonye leqembu lasegabon, elaseguinea-bissau, ele-cape verde, ele-mauritania kanye lele-sierra leone, okusho ukuba linyeke lifakwe sibaya sinye lawo lawa amaqembu. Imenaja yeqembu lama-Warriors uwellington mpandare uthi isifiso sabo ngesokuba bengafakwa sibaya sinye leqembu elimela ilizwe le-cameroon okuyilo eliqoqa limidlalo.
Sasikwata zwe 23 hapana chatinganya nyakuchika.
Kumaqembu amanye angamachuma amabili antatu, iqembu esingalesaba ngene Cameroon ngoba lona liyabe lidlala lisekhaya, okuthi kuba lizabe lilosekelo olukhulu kakhulu phose wonke umuntu efuna ukuba lidlulele phambili. Isifiso sethu ukuthi singahlangani leqembu elimela ilizwe eliqoqe imidlalo njengalokho esakwenza umncintiswano we-AFCON elizweni lase-Egypt ngo-2019, lapho esafakwa ndawonye leqembu le-Egypt kanye lowe-Chan 2020, lapho esasukusibaya sinye leqembu le-Cameroon.
Embizeni yokuqala kuleqembu le-Cameroon kuleqembu le-Algeria okuyilo elinqobe kumncintiswano aqhutshelwa kwele-Egypt ngo-2019, ele-Senegal, ele-Tunisia, ele-Nigeria kanye lele-Morocco. Embizeni yesibili kulamaqembu abalisa ele-Egypt, ele-Ghana, ele-Mali, ele-Ivory Coast, ele-Guinea kanye lele-Burkina Faso. Embizeni yesine kulamaqembu athi ele-Malawi, ele-Sudan, ele-Comoros, ele-Equatorial Guinea, ele-Ethiopia kanyelele Gambia. Amaqembu azaphutha imidlalo ezibaya ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane, kanye lamaqembu amane azabe lemiklomelo eminingi kulawa ahlezi endaweni yesithathu. Yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano, njalo umpandare uthi ule themba lokuba leli Zimbabwe lizadlulela phambili.
Amanye lawo amaqembu siyafana nje ngosowethu, sikhangele ukuthi nxa singanqoba kumidlalo yethu kumbe sibe ngutshiki lobhanqa, singaphutha imidlalo yezibaya sisendaweni yesibili loba sibe ngelinye lamaqembu azabe hleli endaweni yesithathu azadlulela phambili.
Umncintiswano we-AFCON 2021 ukhangelelwe ukudlalwa ekuqaleni komnyaka ozayo kusukela mhla ziyithoba munomunye kunyanga kazibandlela kusiyafika mhla ziyisithupha kunyanga kaNhlolanja. Lo mncintiswano ubuhlelwe ukuba udlalwe lo nyaka kodwa wadluliselwa phambili ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abantu baseZimbabwe bakhuthazwa ukuhlatshwa ijekiseni yokuqinisa amasotsha omzimba ukuze uzivikele ku-COVID-19. Abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bakhala ngenyathelo likahulumende lokuvimba abantu kuphatheka kuhlelo ezijeneyo zempilo bengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine. Ingcweti kwezombusazwe nakwezenotho ziveza ukubana iningi labantu beZimbabwe baqhubeka besiba ngabanyanga ngamandla bengesenelisi ukuziphilisa ngenxa yesimo somnotho esingamanga kuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-fast 6 ekuseni kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voanjebele.com. Oliver Lelisayo, Francis Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.